Mnumzane Nkomo, kunzima ukuphendula umbuzo wakho ngoba kakuthembisi nxa zonke njalo sinandelele kakhulu ukuthi yebo thina abanye sesiye sasho ukuthi besile sisho ukuthi ngabe umnumzana uTrump uyanqoba kodwa ke kayisikho ukuthi sikhangela umnumzana yena ngokwakhe njengomuntu mbizana lipicele ngesilungu his persona or his character sikhangela asekwenzile nxa sisiza kwezomnotho ngapha yebo kunengathi kukhulumile ngathi kuphuma endleleni kodwa nxa sikhangela nje ngezomnotho umbona ukuthi umnumzana uzamile kakhulu ngoba okuqakathekileyo ngumnotho ngaphandle kokuzwana kobudlelwano bethu thina singalipicele ngesilungu i-social fabric yikho sikukhangela kakhulu ngoba abantu abaningi abangamthandeli khona umnumzana uTrump indaba ye-racism leyi singaze sithini ngibona ngathi angeke kususe iqiniso elingelokuthi lona umnumzana uTrump nxa kusiza kwezomnotho uzamile sibili yikho sisiyamkhethela khona kodwa nje hayi kasazi asijabulanga kangako ngoba ungathi ngutikile obhanqa
Abaka Biden ithwala bathi uTrump wathola umnotho uvele uqinile ulungiswe nguObama.
Imbono vele izohlala sehlukana. Kodwa nje kasike sikukhangelisise kahle kungela bukhethe uzanazelela ukuthi kuma nkampani la wenza iproduction amaningi kade kule mpahla eziningi kakhulu ezibuya kwamanye amazwe ikakhulu izwe kazi leChina. Umnumzana uTrump wakushuthi nalokho wayiletha lapha leyo msebenzi lawo makampani. Kuningi esokusenziwa lapha ekhaya akade kuqala sikuthenga ngaphandle angiboni ukuthi umbono wabo lo ulesisindo kangako noma engathandeki umnumzana uTrump ngecharacter yakhe kasingamsithuneli akuzamileyo ngendaba zezomnotho